anti-corruption commission na yasethwa apho yaphiwa amandla athize agoqela kuinvestigate abantu isolisisa izindaba lezi nokubopha abantu ibasemapholiseni. So uThomalanga kumelanga akungene ngesoloko ngoba ayisiwe umsebenzi wakhe. Yena akakwenza ukuthi la indaba ezibuye kuye lama-prosecutor akhe asho ukuthi kule ndaba yini njalo asho ukuthi uyafuna ukuprosecutor labo bantu kumbe hatshi asezebaprosecutor ngaleso sikhathi. So yena azinje ugijimele phambili ngakuqale hama bafika kuye emakhoti akhe wasedicide ukuthi enze njani. Kodwa ekuphileni kwakho konke u-attorney general ne-commission namapholisa kumele basebenze ndawonye. Kuzamele bahlale phansi bavumelane ukuthi bazasebenza kanjani indaba le ngoba nxa abanye bengadosa abanye bedosa akungeke kusebenzeka.
Kodwa okumenzeke wacabanga kanje kuyini?
Kuyamangalisa ngoba umcabanga wakho ukuthi hatshi asimele ngisitale sibophe nabanye usethele ngoba umuntu abanye banamacala. So yena usithi kulabantu abakhangeleleyo ukuthi labo kumele baboshwe okusho ukuthi laba abawethiweyo mhlawumbe kayisiko afune ukuthi baboshwe. Siyabona ukuthi akhona ama-MP abo-3 abotshwa amaviki adlulileyo. UThomalanga zange wakhuluma lutho. Laba asebemenza akhulume avuke umsindo ngabanjani sengabe sengabantu abalobudlelwane naye. Uyathe emjenikalo esihlala sikhala sithi ulobandlulile ngenxa ye-prosecutor uyaprosecuta abantu babanye amabandla kodwa bezane angabaprosecuta. Kathesi naye sokuprosecuta bezane yikho lapho asephakamisa khona isandla esithi hhayi maningi. Kodwa last week last week amathathu e-MDC abotshela into efanayo kodwa kazange watsho lutho. Naye wakhuluma kudala yena watshela uyizanu p f ngatho umjenerali wadeclara watshela uyizanu p f ngakho-ke akusimangalisi ke lokhu okwenzakala. Ngokubona kwami udaba lolo okuzakwenzakala ukuthi nxa uThomalanga kunabantu abangafuni ukuthi baprosecute labo bantu bazagcina bangaprosecutanga udaba lolo luzathekelwa ngaphansi kwe-carpet ngaphandle nxaba ngahlala phansi bavumelana ukuthi kwenziweni kodwa kuzaba nzima ukuthi baprosecute abe-MDC bashiye abezanu p f.